izinga lokusweleka kokudla emakhaya solusebangeni oluzima kakhulu kakhulukazi sikhangele ukuthi abantu bazeleka bazange baba lesivuno esihle nyakenye lokuthi lonyaka izulu kalikho abantu baphakathi kwenkalakatha yendlala esabekayo abantu bathwele nzima abala lapha abangathola khona ukudla sikhangele njalo futhi lokuthi umumo wezomnotho mubi kakhulu abantu imali yokuthi bathenge ukudla emavinkilini kabalayo lokhu kusabalale kakhulu emakhaya lapho kugcwele khona abantu abampofu abangasebenziyo abangelandlela yokuthi bangathola njani imali ukuze benelise ukuthi bathenge ukudla iyadingakala ukuthi uhulumende aqale ukungenela ngesiphangiphangi ngoba abantu baphakathi kobunzima abesabekayo isisombuluko yokuthi uhulumende aqalise ukuthi abone indlela zokuqeda lobu bunzima abantu ababhekane labo.
Yiziphi indawo Ndlovu lapho elisebenzela khona ongathi hayi lapha indlala isitshaye kwazwela mpela abantu sebedinga ukuphathiswa ngokudla?
Sisebenza kakhulu eMathebeleland North ngenhla yaseMandebeleni ikakhulu kuzigaba zeLupane, Cholocho, eNkayi. Lezi ndawo kunzima kakhulu phose kizo zonke iziqinti zangkhona kulobunzima kakhulu abantu kabatholanga vele ukudla kusukela nyakenye. So kungakho ke le yindla ngumnyaka wesibili ulandelana abantu bengelalutho isivuno silokho sincipha. Engakutsho ukuthi zonke lezi ndawo ezontathu engiziqambileyo iCholocho, Nkayi, Lupane isimo sibi kakhulu abantu baphakathi kwendlala esabekayo abantu abalakudla abantu badinga usizo kwezinhlanganiso ezizimeleyo la kuhulumende ukuthi batholiswe ukudla. Ayisizo zodwa zonezontathu engakutsho ngilesiqiniseko ukuthi iMathebeleland North yonke iphakathi kwendlala esabekayo zonke iziqinti zakhona ama-districts iyagalula endlaleni kulobunzima sibi lobukhulu kakhulu indawana zonke abantu kabasahlalisekanga ngenxa yendlala leyi.